Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Siyabonga Thanoloka Wande. Lingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 15 ngwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende usexoxa umsebenzi umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labongi eZimbabwe Professional Nurses Union umnumzana Emmanuel Chiluku esethethwa icala lokuqhuba umhlangano ngesikhathi somsebenzi.
Sinethemba ukuthi siyo policy kahulumende yokubulalakhe inhlanganiso zezisebenzi.
Umanji emthethwandaba wecholotho ubengelalwazi lokuthi idale le High Court le le Supreme Court anquma ukuthi isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Obet Mpofu aphume aphelele eplazini lesidakeni farm.
Sithe sifika ecourt ibingakwazi i-Magistrate Court ngezinqumo lezi ezimbili esezenziwa yi-High Court.
Umumo umimanzonzo kwelekinya lapho sekuqhamuke udlakela ngoba omunye wabanqothiweyo umnumzana Raila Odinga ephikisa impumela yokhetho.
Kodwa kulezi indawo eNairobi lapho abantu ababhikisha khona abasolayo i-outcome kumbe impumela yalolu khetho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende usexoxe umsebenzi umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labongi eZimbabwe Professional Nurses Union umnumzana Emmanuel Chiluku esethweswa icala lokuqhuba umhlangano ngesikhathi somsebenzi. UChiluku obesebenza esibhedlela seGweru wamiswa phambi kwedale lokuthoniswa kwamacala ezisebenzi watholakala elecala lokuchaphaza isikhathi somsebenzi ngokwenza imihlangano lezisebenzi. Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso yabongi eZPNU umnumzana Douglas Chikovu uthi bazaphikisa lesi sinqumo ngoba singela sisindo. Sixoxe lonobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU umnumzana Jafet Moyo ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba.
Esikubone kusenzakala kucomrade Emmanuel Chiluku isenzakalo esibi ngokuthi phela ubesemsebenzini okumelela izisebenzi. Kuyavunyelwa emthethweni ukuthi nxa ulilunga lezisebenzi ke ubambeke ekumeleleni izisebenzi loba ngasiphi isikhathi uyavunyelwa ukuthi ke ubambeke endaweni zezisebenzi. Kuyavunyelwa njalo ukuthi ube lilunga lunga le workers committee kumbe ube lilunga le trade union njalo unxa ulilunga kufanele wenze leyo msebenzi ephathwa ngabakhokheli kumbe ngamalunga aleyo nhlanganiso. Kodwa ke akuqali ke ukubona abaqhatshi besethusela abakhokheli ngokuba xotsha emsebenzini. Sibone abe-railway kube phathwa ngendlela efananayo. Loba nje lokho esiphakathi kwendaba yangikhona ukuyibamba-bamba. Thina njenge-ZCTU sizakwenza ngakho konke sikukwanisayo ukubona ukuthi uComrade Chiluku Emmanuel uyabuyela emsebenzini. Sizakhulumisana lohulumende sibone ukuthi ngenziwani ukuthi isehlakalo esinjalo singabe isehlakalo esingabona sesibhahile kuma companies athize kumbe endaweni ezithize lapho abakhokheli bezisebenzi abaxoshwa umsebenzi besemsebenzini yokumelela abanye. Kuza kwenza ukuthi ke kube nzima ke abanye njalo ukuthi benze umsebenzi wabo nxa bezabona abakhokheli babo bexoshwa umsebenzi umsebenzi ngubani ozavuma njalo ukukhethwa ke ukuthi akhokhele nxa ebone omunye ekhitshwa umsebenzi ngendlela enje
njengehlanganiso lizathatha amanyathelo bani ngodaba lokuxotshwa mahlayana kwezisebenzi emsebenzini
silethemba ukuthi asiyo policy kahulumende yokubulala ke inhlanganiso zezisebenzi ngoba phela nxa abakhokheli kuyibo asebegunyulwa ngobani abazavuma ukukhokhela izisebenzi kusasa uhulumende ongakwenza ukuze sibone ukuthi hayi aso policy yakhe kumbe aso sinqumo sakhe sifuna ukubona uhulumende engenela emisa ke lokhu ukuganga okwenziwayo ngabaqhashi nxa sizabona ke abakhokhelayo suku zonke kuyibo abakhitshwayo emsebenzini nxa bemelela izisebenzi uhulumende bese goqa izandla kithi singathi hayi laye uhulumende silaye okwamanje uhulumende nje ongathandiyo ama trade unions uhulumende ongathandi inhlanganiso zezisebenzi uhulumende oqonde ukudibhidliza hlanganiso zezisebenzi kumbe amandla ezisebenzi ezibambene esingathi collective power kuyabe kungakuhleke lokho ukuthi sibe lohulumende okhangeleka njengohulumende ozonda ke izisebenzi uhulumende ozonda ama trade unions uhulumende ozonda ke ilizwi elibambeneyo elabantu abasebenzayo asibone ukuthi nguhulumende ongathakazelelwa kwelakusasa.
Lo ke ngumnumzana Jafet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Umanji womthethwandaba wecholocho ubikwa ubengelalwazi lokuthi idalele High Court lele Supreme lanquma ukuthi isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Obert Mpofu aphume aphelele eplazini lesidakeni farm alibangisana labalimi abathathu ngakho yikho okuzacutshungulwa ekuqaleni kwenyanga ezayo sebephindele enkantolo. Lokhu kuvezwe ligqwetha elimela abathathu laba umnumzana Josephat Chuma. Abalimi laba babalisa umnumzana Sipho Sami Malunga, Zephaniah Dlamini, loCharles Moyo abakhululwe ngemali yesibambiso ebail kucala abalethweswayo elokusebenzisa leli plazi lingayisilo labo. Umnumzana Obert Mpofu utshele iStudio 7 izolo ukuthi iplazi leli lilokho lingelakhe njalo kasuki kulo. Uthe isinqumo somthethwandaba salethwa ngokuthiwa ngesiNgisi yi-spoliation order okwakukhomba ukuthi akulandelwanga ngemfanelo imininingwane ethile kungatsho ukuthi iplazi alisolakhe. Kodwa uthe kasuze achasise okuningi ngalolu daba ngoba lulokhelo semthethandaba. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Chuma yena oqala ngokuchasisa ngespoliation order.
Ase ngizama ukuthi ngichasise ukuthi ispoliation lokho esithi ispoliation order ngesilungu kutsho. Umthetho uthi akula muntu olemvumo yokuthi awuthathe umthetho awufake ezandleni zakhe. Kulokuphilisana enkundleni ukuthi okwenziwa nguminister ukuthi athathele odlamini omoyo abomalunga iplaza kusemthethweni na. Alinike o-Obert. Leyo ndaba yokuthi uminista wayelelungelo lokukwenza lokho na isegudweni, isecourt. I-court ingathi hayi uminista wayelelungelo lokuthi akwenze. I-court ingathi hatshi uminista wayengelalungelo lokuthi akwenze. Kodwa okumele kwenzakale lolo daba lungakachasiswa inkundla kuyini. Bayavunyelwa na ompofu ukuthi bahambe bayengena eplazini lona lele liphikisana ngalo. Umthetho uthi hayi abalamvumo kumthetho sithi kabaxoshwe eplazini and lowo mthetho oyisinqumo leso ukuthi baxoshwe eplazini siyenziwe yi-High Court savunywa yi-Supreme Court. So sikhuluma nje
akumelanga babuyele eplazini ngoba ikhothi the bakhishwe eplazini kubiselwe labo abavele bekhona icala lelana lize liyephetha lapho liphetha khona nga yena esithele naye kwakuyispoliation but thina lokho esingabanikazi beplazi use sitshela yena ukuthi ikhothi izaquma isithini ayikaphumi inkundla inkundla ekukhulumeleyo okwakathesi okumele akuzwisise ukuthi akalamvumo yokuthi ayingena eplazini ahlale khona alime abantu abalemvumo yokuthi bayingena eplazini balime ngomalunga odlamini lomoya xa efuna ukubuyela eplazini uyabe sephula isinqumo esikhuphele sikhona ekhoda
selibuyela emthethwandaba yiluphi udaba oluyabe solucutshungula
sithe sifika ekhoda ikhoda ibingakwazi i-magistrate court ngezinqumo lezi ezimbili esezenziwa yi-high court ibingakwazi njalo ukuthi kulamaphepha aku-sheriff atshela usheriff ukuthi akayixotsha ompofu eplazini encediswa ngamapholisa wonalawo abophe odlamile so umantshi yena uthawu yebo nxa kunjalo ngiyezwa kungakho-ke oprosecutor sebethiwe amaphepha lawa sesizaphenduka mhlaka 6 bachasisele inkundla ukuthi nxa kuyikubana kule court order eklaya abantu bangabise eplazini kubiselwe lawa pho cala bani elenziwe ngodlamile elithonisiswayo
kungani bebotshiwe ngalesi sikhathi bona kuthiwa umthethwandaba ophezulu wawuthe umnumzana Mpofu asuke eplazini leli
kunezinto ezimbili ezenzakalayo kuthe plazi leli seligazethiwe but iKeshe Mafarm ama-directors ayo ethesa udaba e-high court esithi ugazi awulalungelo lokuba khona until udaba lokuthi onguyena okumele abe sekhodi ngubani luze luzephumelela nxa lokho abakuseleyo ukuthi hayi akulandeleza umthetho ugazi wethu alelibazi then baqhubekabe sphakasi nxa kwehlulele leso sicelo sabo bazowasho Supreme Court sehlule isicelo sabo yikho lapho kuphela lapho abangaziphuma khona
uSipho Malunga uzengakutshwanga ngoba yena ahlali eZimbabwe uthe esizwa ukuthi abantu bakhe ama-directors e-Cash Farm Private Limited badingakala e-court wasuka laphade khona eDhaka wezeBulawayo ukuthi naye abe khona njengo-director we-Cash so sisuke sibuzefa neyadlamini lo Charles Moore mama uzafane ukuthi ebusuku ngama-10 balele stoksini bagcina senaye sebemjaja besithi naye ulecala so ibhedi yabo bonke but i-magistrate court edila ngama-cases enyama yendlolo inyama yendlolo isetsholosho so bavuke kusene besia etsholosho so sihambe safica nangapi etsholosho khonale e-magistrate court
manje bebebotshelweni kungathoniswa labana abahambe bayahlala epulazini
yikho esikubuzileyo and yikho esizakuhlafuna mhlaka 6 ngoba sesibaphile wonke ama-court orders awe-supreme court awe-high court athi kumele babuyele njalo usherif kumele ayebadudula ompofu labo bonke abaphakathi wenzethi labo bantu babuyele asebenze njalo bona ukuthi umagistrate angathatha amandla okuthena athi lokho okuqunywe i-high court le-supreme court kungaphandle komthetho
lo ke ngumnumzana Josephat Chuma igqwetha elimela ababikwa beziphathamandla zeplazi lesidakeni farm obexoxa ecingweni lestudio 7 Umumo uMima Nzonzo kwelekhinya lapho osekuqhamuke udlakela ngoba omunye wabancintiswayo wakade bencintisa kukhetho wanqotshwa umnumzana Raila Odinga ephikisa impumela yokhetho. Impumela yokhetho eyethulwe izolo iveze ukuba umnumzana William Ruto uthole amavoti adlula isilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini 50.49%. Kuthi umnumzana Odinga yena wathola ayisilinganiso sokungamachumi amane ekhulwini 48.85%. Sokulokufuthelana elizweni, abalandeli baka Odinga bechisa izakhiwo khona bekuthule phambilini kokhetho langesikhathi sokuvota. Osikomiti bokhetho abane baphikise impumela yokhetho okutsho ukuthi kuzayiwa emthethwandaba kuyoxazululwa loludaba. Kungelani lalokho, umongameli Emmerson Mnangagwa usehle wathumeza amazwi okuhalalela umnumzana Ruto esithi ulethemba lokuthi uza kuba ngumkhokheli oqotho. Abebandla lezanu PF bebekhanya besekela umnumzana Ruto ukuthi anqobe, uthi abebandla le-CCC bona bebesekela umnumzana Odinga. Wayengumngane kamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Kenya umnumzana Mandla Nkomo ukuze sizwe ukuthi umumo unjani khonale.
I-commission ithi yena uRuto ube le 50.49% of the vote and Mr. Odinga ube le 48.8%. Ngakho ke uRuto is the president-elect. Kodwa kulabanye asebetshengisele ukuthi bangakontesta kumbe bafuna ukuchallenge i-election leyi. Ama-commission angu-4 from the electoral commission bathe bona kabazibandakanyi lalesi sinqumo laleya announcement because bathi izikhona izinto ezingenziwa ngakuhle. Kube sokusiba njalo le chief electoral agent ka Mr. Odinga laye uthe yena they are not happy. Mr. Odinga yena ngokwakhe kazange waza ku ceremony yokuannounce president elect. So according to umthetho, umuntu ofuna ukufaka ipetition uvumelekile 7 days from now up to mhlaka 22 ukuthi angafaka ipetition. I-Supreme Court isivele yabeka sobala ukuthi uhlelo lwama-petition luzagcinwa njani. I think bazabe sebesenza i-determination umbe isinqumo by the 5th of September, after which the petition is successful kungenziwa ukhetho olutsha mhlaka 30 November. Nxa kungenjalo, umongameli omutsha uzacotshwa uba ngumongameli mhlaka 30 August. Ikhumumo khona kathesi, kukhanya abantu baja wole ndaweni ezinenye kakhulu lapha umongameli omutsha ozilaka khona. Kodwa kulezi ndawo eNairobi lapha abantu ababhikisha khona abasolayo i-outcome kumbe impumela yalolu khetho. So it's mixed, but endaweni ezinenye kukhanya abantu bamukela ukuthi umnumzana uRuto uzaba ngumongameli wesihlanu waseKenya.
Kodwa yona indlela equtshwe ngayo ukhetho lokumemezela impumela uyibone njani?
Mina ngesikhiwa bangathi outside observer, ngibona ngani ukhetho belukahle ngoba wonke ama candidates abakhanya e campaign ayilizwe lonke jikelele kungakhethelekile ukuthi le ndawo ngamanoko areas. Okwesibili, into yokuthi immediately uqedwa ukubala ama results ahle postwe online, lokho kulethe ngibona ngani i-transparency yokuthi ama result wonke umuntu yawazi. Nxa ule calculator ungazi editiona lawe ube le result yakho. Kodwa ukukhanya ngani kwathe sebefika ku stage sokuthi sebesenza final tally loku verify ukuthi batsho ukuthi owinile ngubani. Kukhanya ngani kube lokungazwani khona lapho. Kodwa ngokubona kwami lami ngama ama calculations, ukukhanya ngani ngempela u Mr. Ruto ngiye behamba phambili. So I think the result is the result, and thina esikhulekelayo kuphela ukuthi kungabi le lokulwa eKenya ngendaba yokhetho, ngoba ukhetho lubuyile soludlulile kodwa ilizwe lezizalwane zeKenya ziyaqhubeka zikhona. So abantu kufanele bekhangele ikusasa labo and kungabi lokulwa. Ngiyabonga.
Alo ke ngumnumzana Mandla Nkomo esizalwane seZimbabwe esihlala kwele Kenya ubexoxa le Studio 7 esecingweni eseNairobi khonale kwele Kenya. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo.
iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umthethwandaba we-High Court usunqume ukuba iziphathamandla zejele le-Chikurubi eHarare kumele zivumele amagqwetha kamnumzana Job Sikhala omela iSt Mary's eChitungwiza edalela ephalamende engowebandla le-CCC ukuthi akhulumisane labo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi amapholisa asethole izibhamu ezingamashumi ayithoba minyombili lanhlanu 85 ngemva kwesinqumo sikamongameli Emmerson Mnangagwa sokuthi abazaletha izibhamu ezingekho emthethweni abasoze babuzisiswe kumbe kubotshwa bengazisa emapholiseni ngesikhathi esafakwayo. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu.
Salbonani, salbonani balaleli beStudio 7. Ezinye izinto uyasela ukuthi umuntu ikuthi nje siyagcina siyengana. Indaba yama-accounts avalwayo lawo hayi asikizwe ukuvalwa ngoDisemba odlulileyo. Abantu satshelana abantu ukuthi asikhupheni izimali zethu. Abantu bathi hhayi siyowathola amaphemithi, siyowathola amaphemithi babesinikelana. Kulokuthi umuntu ngabe wazithathela imali yakho wazigcinela. Okwamanje njengoba amaphemithi sephelile uzoyithatha kanjani imali? Alright, bekunikeza imali yakho bazokutshela ukuthi kumele uyisebenzise la ngoba ngiyalapha eMzansi. Ezinye izinto asivulene amehlo singayengeki. Asipeni lo mbono okuzenzakala kusasa ngoba ngabe wathatha imali yakho ebhenki wazigcinela endlini radio amapermit angaphumelela bayibisele phela ebhenki kulokuthi itshabala lebhenki khonayo and kuzothiwa awusela mvume yokuthi uhlale la imali leyo uzoyishiya la. Asivukeni maZimbabwe, asivukeni.
Kunzima abantu emakhaya, abantu abalakudla, abantu kanjani, abantu bayalamba emakhaya ngapha kodwa lokho abantu izani lokho isithi abantu beyivotele. So abantu hayi khathesi sesiphumile kukho lokho ukuthi sibe sirojwa izani thina. Nangcono sihambe lomfana omncane we-CC ngithi bantu bemthwanda bemhlonhlona hlanje yena umfana omncane uChamisa nguye umfana ongalilungisela yonke into ezonakeleyo khonapha emakhaya. Nguye umfana esingasilungisela yona lokho elilandelwa ukuthi hey izani, izani, izani. Kunina njalo izani, izani sezeligugile lani la sizigugile lokho esithi izani, izani, izani. Umehlo lidube lokhulumayo ongesabi muntu, ongesabiwe ukuthi usele.
Sanibonani badala be-Studio 7 ndingelele bonkontungamili Nkomo, Chris Gande, uGibbs Dube ndlibingelela lonke basakazi bethu abathandekayo. Mina bengifuna ukuphawula lapha lami ke ngisho okuncane ukuthi abafowethu laba base-South Africa abemthwakazi laba abake beyekele abantu besindebeleni bevotele kuChamisa umuntu esikhangelele ukuthi esivusele ilizwe lifile alilamnotho alilani. Abasitshela ngokuquma ilizwe into ezathatha iminyaka esingayaziyo ukuthi imingaki leyo minyaka kumbe 50 years kumbe abantwabo okwayenzakala abantwabethu thina sesingasekho emhlabeni. So abake bekile abantu beyenze into ebanika impilo into elekusasa labo. Phela ngiyakhuthaza lapha abantu abatsha besayizi yami 18 years kusiyacela u-30 years asambeni siyevota bafowethu asambeni siyevota bafowethu siyivotele i-CCC uChamisa Chamisa siyawina next year.
Hello, hello Studio 7, hello Studio 7, mbingelela abatadala bami uNtungameli Nkomo, Chris Gande, Gibbs Dube, osithandekile Mhlanga, uJeremiah. Mina ngithanda ukukhuthaza abafowethu lapha uNtanga ukusela 18 years siya ku-30 years. Asambeni madoda siyevota madoda. Asambeni siregister ukuvota. Asambeni siyevota sivotele u-CCC uChamisa. Silungiseni ilizwe lethu madoda. Kulami umuntu ongasilungise ilizwe. Singaphiki ngabantu bakamthwakazi abasitshela buquma ilizwe into esingakwaziyo ukuthi zathatha iminyaka emingaki.
Ngabe linjani basakazi be-Studio 7 nabalandeli bawo umsakazi omuhle kangaka. Ngithanda ukukhuluma ngalo baba abadunga u-Greater Voice uVondloza Sibanda. Uthi yena abantu bakhathazekile ngendaba zomnotho abantu balambile. Abuyathi abantu bahamba kumarali besiyobona. Ubaba lo confused lo into ayikhulumayo nje akayazi ukuthi uthini ngoba angiboni ukuthi khona umuntu ongachitha isikhathi sakhe ahambe ku rally elambile njalo esiyabona nje kuphele engafuni ukulungisa ilizwe. So yeah, into ayikhuluma nje ay make sense. Abuye thina abantu abafuna ukuvota ngoba amavoti ama party aphikisayo athi amavoti ayatshontshwa. Kuliqiniso vele iZANU PF iyantshontsha amavoti. I-MDC since if ingena ku ballot box ayikazi lose ama elections. Naye lo mdawini vodlozi uyakwazi lokho. So angathina abantu abafuni ukuvota ngoba abaconfused abantu amabandla aphikisayo akhuluma iqiniso. Ayikho into enjalo. iZANU PF nje kwamele ihloniphe amalungelo abantu, ingantshontshi amavoti. Uzobona izadliwa kahle nje ekhethweni. Lokho nje ku black and white. Akekho umuntu ongathi yena elambile engasebenzi enama families agcwele umhlaba wonke abuya ayovotela iZANU PF eyiyo ekhoze yonke le nxoshunxoshu. Ayikho into enjalo. So lo baba lo akakhulume nje ukuthi unikezwe niZANU azidlele yedwa angafuni ukukhonfuse abantu. Okugcina ngifuna ukukhuluma ngakho indaba yeMRP abantu besindebele nake liphaka ake liphaphame. Asiphaphameni bakithi. iMRP yoyodwa iparty nje ezosisungula kulolu daba kulento esinayo. So masikhuluma ngabo abanye baze bayikhuluma ngokuthi hey isihlahla bani. Kodwa shiwa yini ingaka esayidliswa ngalabo abantu bentshonalanga esingakhona ukuyiphalaza. Seriously asiphaphameni sibadala masini sibangaka. Ngiyabonga.
Salubaya uStudio 7 linjani basakaza bahle. Sibonga ukusethulela indaba ezinhle ezimqoka njalo. Mina ngingwenye okhulumayo naseBotswana. Isifiso sokuvota silaso siyabezwa bafowethu bathi sibuye size ekhaya sizovota. Manje hey abanye asisukanga kuhle mani eZimbabwe asisukanga kahle. Sesaba nokubuyela sizabuyela kodwa hayi kathesi. Yabonga.
Sanibonani basakazi beStudio 7 njani lonke basakazi abahle abasilethela indaba ezinhle kangaka. Hayi ngiyabonga kakhulu lami ngithi engithi fahla okuncane ubana zala ikhezi laphana silo councilor silo MP wethu kuyaphuma izimali ubana kulungisa amabridge kulungiseni kodwa hayi akula ngoqoko ebakhona like mpela kuzele yena ukuthi kanti kuhamba kanjani sesizethi na kamuzi siyeza emishandira ubana silungisa ama bridge akula uti samende masithatha somele sibophe futhi izinqola lamadonketu sibe nesamende siyakha ama bridge sinabo council sine MP. Hayi ngicela basakazi likele sibuzele bona kanti imali eziphumayo ubana ziyenze emgwaqo ziya ngaphi. Siyahlupheka sizakamuzi ekhezi kuyafana ukuthi ubana asilakhulumende siyahlupheka kakhulu. Isisizini sibili kulenhlupheko esinayo kunzima kakhulu endaweni yethu yaseKhezi. Ngiyabonga basakazi.
Lathi siyabonga balaleli bethu lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ze WhatsApp ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma eVoice of America at the Washington DC. Chabo.
Hayi siyabonga balaleli isikhathi sesingasavumi uba siqhubeke sisonke. Kodwa ke singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebesikhokhela. Uhulumende usexoxe umsebenzi umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labongi eZimbabwe Professional Nurses Union umnumzana Emmanuel Chiluku esitheswa icala lokuqhuba imihlangano ngesikhathi somsebenzi. Umanji womthethwandaba weCholocho ubengelalwazi lokuthi idale leHigh Court lele Supreme anquma ukuthi isiphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana Obert Mpofu aphume aphelele eplazini leStakeni Farm elisenyamendlovu. Sizwile njalo lodaba lokuthi umanji wemthethwandaba we Sizwe lama lokuthi eKenya bekuhamba kanjani lamhlanje lapho okuthiwa khona omunye onqotshiweyo usesala ukuthi amukele impumela. Hayi, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abangenelisanga ukusizwa lingaya ebulenjini ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.